sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngendaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 Mfumfu 2022 ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
The results of the by-election we had over the weekend are a clear demonstration that ZANU-PF is unstoppable.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla leZANU-PF lizanqoba kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo.
Ama rankings lawa sisiyajayela ukuwabona eZimbabwe. Siyazi ukuthi kulabantu abasemsebenzini imini lekuseni lekusuku besebenza ukuhlambaza ilizwe lakibo iZimbabwe.
Inhlanganiso ye World Justice Project ibika ukuba eZimbabwe lidonsa nzima ekuhlonipheni ilungelo likaZulu. Isigodlo seMelika kwele South Africa sithi amalwecatha alakho ukuhlasela elizweni leli kusukwana ezilandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo kulandela elikwenze eMatobo, Insiza, Buhera lezinye indawo lapho elinqobe khona kukhetho lwama-by-elections kunsukwana ezedluleyo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Mnangagwa wethule lokhu namuhla emhlanganeni wedale lePolitbureau eHarare ngosuku lakuqala lomhlangano omkhulu oweCongress okhangelele ukuba uza kwenziwa phakathi kwamalanga ambalwa.
The results of the by-elections we have over the weekend are a key.
Impumelo yokhetho lwama-by-elections itshengisa sobala ukuba ibandla leZANU-PF alimiseki sizanqoba kukhetho oluzayo.
Kukhangelelwe ukuba uzakhethwa emhlanganweni lo ukuba ngunobhala jikelele webandla leli njengoba kusobala ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kasoze angene kukhetho lokudinga ozakhokhela ibandla elibusayo. Umnangagwa uthe amalunga ebandla leli kumele avote ngokuthula njalo abazanqotshwa bengalahli ithemba.
In whatever portfolios the party will assign you in the future, let us maintain the momentum.
Loba yiziphi isikhundla elizazithola kasitshengiseleni ukuzimisela esikutshengise namhlanje, njalo sifundise labo esibakhokhelayo ukuzimisela.
Umnangagwa uphinde wancoma abantu asebebumbe inhlanganiso ezitshiyeneyo ezisekela ukuthuthukisa umnotho welizwe ezinjengeye Teachers for Economic Development, Pastors for Economic Development lezinye.
Ngibonga abafana labezokholo, abantwana besikolo lentatheli izindaba ngokubambana ngesikhathi silwisana lezijeziso zeno.
Umnumzana Felix Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi ibandla leZANU-PF liyesaba ukunqotshwa kukhetho oluzayo.
Okokuqala sifanele sikhangele ukuthi udlakela luphehlwa mbani. Udlakela luphehlwa yiZANU-PF since 1980 to date. Each election ilodlakela. Yibo abantu abangakwanisa ukumisa udlakela njalo baziphe i-attitude yokuthi ama-elections come and go, iZimbabwe kayi hamba.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthi kukhanya engani kuyaxokozela kubandla leli ngoba kulabanye asebehlale kakhulu ezikhundleni abalakho ukukha phansi ukhetho oluzakwenziwa ngolwesihlanu.
Noko kutshengisa ukuthi iZANU eyayikhona kudala kusayiyo. IZANU yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-one and one vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukuthi ephikisane kuncintiswane abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuZANU phakathi. So kutshengisa ukuthi akula democracy. Umuntu engakho ukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuZANU abantu abafuna isikhundla sokuba upresident? futhi benqinisane layo kutshengisa ukuthi akula democracy izikhundla zonke ezinyele ezimayo zincintiswana esakhe sisala ngesinjani.
Sokwakhethwa inkokheli entsha edalele central committee lamanye amalunga ebandla leli awezabelo zonke azakhetha abantu abazahlala ezikhundleni kuze kwedlule iminyaka emihlanu. Kulabantu abafika phose inkulungwane ezintathu lengxenye abazangena umhlangano weCongress lonyaka. Nginelesitho 7 ngiseHarare ngimnondolozi Ndlovu.
Kusenjalo inhlanganiso ye-World Justice Project ibika ukuba eZimbabwe lidonsa nzima ekuhlonipheni ilungelo loluntu. Inhlanganiso le ethule umbiko lo namhla ithi eZimbabwe lehlile kungalani yomhlaba wonke jikelele eyokulinganiswa kokuhlonitshwa kwelungelo loluntu. Okwamanje ekulinganisweni kokuhlonipha amalungelo oluntu lokunye esigabeni samazwe angeningizimu kuzwekazi le-Afrika, eZimbabwe liphume phose lingamatshumi amathathu 28 phakathi kwamazwe angamatshumi amathathu lane 34. Kumbiko lo okhitshwa mnyaka yonke okuthiwa yi-Rule of Law Index uveza ukuba iminyaka emihlanu edluleyo ukuhlonipha imithetho kuqhubekela phambili kuncipha. Kuthi amazwe omhlaba jikelele kubikwa eZimbabwe liphuma likusibanga sokulikhulu lamatshumi amabili lane 124 phakathi kwamazwe alikhulu lamatshumi amane 140. Ukucubungula lolu daba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Munashe Mthutsa, omunye wamalunga ebandla leZANU PF.
Ama rankings lawa siyajayele ukuwabona eZimbabwe. Siyazi ukuthi kulabantu abasemsebenzini imini lekuseni lebusuku besebenza ukuhlambaza ilizwe lakibo iZimbabwe. Siyananzelela njalo ukuthi bayafaka nje ama rankings anjengalawo bekhangela izinto ezichiyechiyeneyo ezihambelana ngezombusazwe ngendlela eyokuthi umthetho ulandelwa njalo kwelakithi.
Ngani ukhangela lumbiko mayelana leZimbabwe njengokuhlanjazwa?
Ngananzelelisa kakhulu into ezenzakalayo eziningi ezenza iZimbabwe iphinde ibonakale njengelizwe elihlambaza amalungelo abantu. Yikuthi abantu amalungelo akhona, ngenxa yokuthi amalungelo akhona basuka bayasebenzise ukuhlambaza, basuka bayasebenzise ukuhambela phambili besenza izinto ezingenza ukuthi abanye abaphandle bebone ngani nxa umthetho ususebenza kube ukuthi amalungelo abantu asehlambaziwe akula i-rule of law. Kodwa sekujayele lokho iZimbabwe kuma list wonke izinto ezenzakalayo iZimbabwe ayifuni ukuthi ifakwe phezulu, ifakwa kuphela nxa kunezinto ezimbi. Abanye bayakutshela ungawuzi ukuthi Victoria Falls ingapi, abanye abafisi lokuthi city ikhona apha eZimbabwe, bafuna ukuthi beyithi nge-South Africa kumbe nge-Zambia yakuphela. Sesikujayele lokho. So thina esingakutsho njengabantu bezana uPF ukuthi sesikujayele nje ukuthi ilizwe lethu liyahlambazwa. Kodwa nje siyakwazi ukuthi imithetho lokulandela komthetho eZimbabwe kukhona. Kungaba kulezinto ezenzakalayo lapha laphana ezingayenza ukuthi abantu besole. Kodwa iqinisa ngelokuthi eZimbabwe abantu balamalungelo abo, abantu baphila kuhle, abantu baphila bengayesabi. Ungabona ipolisa ulesaba uzihambela, ungabona ekuhambe kusuku yahamba usebenzisa umakhala ekhukhwini wakho, akula muntu oza kubamba inkunzi ngoba indawo elokuthula indawo enhle. Manje nxa kuyukuthi ilizwe elinjalo selibonakala ngokuthiwa ilizwe elingela rule of law, kuyayethusa kakhulu ngoba siyazi the same organizations onalawo abakhuluma ngendaba ze-rule of law abakhangeli into ezenzakala e-Saudi Arabia, abakhangeli into ezenzakala e-America, abakhangeli into ezenzakala e-France. Okwabo ufuna ukukhangela okwenzakala kithi kweli Africa.
Umnumzana Munashe Mthutsa, omunye wamalunga ebandla leZANU PF, exoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. I-Studio 7 ibuye yaxoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube, umcubunguli wezombusazwe ozimeleyo. Sizweni wakhe umbono.
Ukuba semuva kwelizwe leZimbabwe ku-Rule of Law Index kuyinto eyingozi kakhulu ngokuba kusho ukuthi abantu abavikelwanga ngomthetho. Kukompunzi idlemini abantu bazenzela abakuthandayo ikakhulu abasezihlalweni. Kulokhu xhumana phakathi kwe-Rule of Law lentuthuko ngokuba nxa ngabe kulo mthetho ihlonitshwa imithetho abantu abafuna ukuhlanyela izimali bayabuya lezimali zabo, kube le misebenzi kulungiswa izikolo lezibhedlela lemigwaqo, ubuyanga obukhona elizweni bubangwa yikuswelakala kwe-Rule of Law. I-corruption khona elizweni kubangwa ukuswelakala kwe rule of law. Ukungabi lokhetho olukhululekile elizweni kubangwa ukungabi le rule of law. Ukuchaka kwabantu nxa kuzavotwa kungahlonitshwa amalungelo abo ukukhetha amaqembu abafunayo ukuswelakala kwe rule of law. Yizo zonke lezi zinto ezidala ukuthi iZimbabwe ingabi lobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Nxa ingabanga lobunye lobudlelwano obuhle lamanye amazwe ibisikhali khale ngezijezo zenotho lakho konke. Kanti into edingakalayo nje kuphela ukuthi iZimbabwe uhulumende weZimbabwe labo wonke abahulumende bahloniphe imithetho yeZimbabwe. Akukhulunywa ngemithetho ye-EU yeGermany, imithetho yeFrance, imithetho ye-England, imithetho yeRussia yeChina. Kukhulunywa ngemithetho yeZimbabwe ukuthi uhulumende weZimbabwe kahloniphe imithetho yeZimbabwe, uhulumende weZimbabwe kahloniphe iconstitution yeZimbabwe. Yikho lokho kuphela okudingakalayo. Kodwa esikubonayo ukuthi laba abasezihlalweni benza abakuthandayo kabahloniphe imithetho.
Ungasinika ngobe imizekeliso kumbe isibonelo ukuthi kungani usitsho njalo?
Asike silinganise nje enye into yakubona ukuthi kuleli lizwe abantu abalingana emthethweni. I-rule of law isho ukuthi abantu bonke bayalingana emthethweni, olecala kawukhangela ukuthi kuyiphi iparty uyajeziswa. Kodwa ke esikubonayo ukuthi abaseqenjini elibusayo umthetho uyabayekela nxa besenza izinto ezingaqondanga, besenza into ze-corruption, betshaya abantu emgwaqweni, bengahloniphi ukhetho olukhululekileyo, bengahloniphi umthetho. Ababotshwa kababotshwa kabajeziswa, kodwa umthetho ujezisa laba abangenacala abama-opposition. Siyabona ibheyili iphiwa njalo nje abantu abe-ruling party, ingaphiwa labo abe-opposition kodwa amacala abo efana. Konke lokho kusho ukuthi kakula rule of law. Akula muntu ozahlanyela imali elizweni elinjalo. Nxa kungabuyanga imali kuzagcwala ubuyanga. Into edingakalayo ukuthi ke laba abasezihlalweni bahloniphe umthetho kuso sonke isikhathi.
Umnumzana Efi Idlela Ncube, umcubunguli wezombusazwe ozimeleyo obexoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Uhulumende usephawule ukusemthethweni ihlandla lokuqala uhlelo lokuvikela abantwana kumkhuhlane wepolio oluqala kusasa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Phansi kohlelo lolu oluqhutshwa mhla ka-13 Mfufu, kuzavikelwa kugciwane lepolio abantwana baleminyaka esuka kwemihlanu kusiya phansi. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kusiyaphela uhlelo lolu sokwenziwe ihlandla lesibili, bakhangelele ukuba bazafinyelela abantwana abayisilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalolunye lanhlanu ekhulwini 95%. Lokhu kutsho ukuba bafisa ukufinyelela abantwana abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2,556,800 elizweni lonke jikelele. Udokotela John Mangwiro, umsekeli kamphathintambo wohlangothi lukahulumende olwezempilakahle, utshele intatheli izindaba ukuba uhlelo lolu luqhutshwa emazweni achiyeneyo ngemva kokuqhamuka kwalomkhuhlane emazweni angomakhelwane agoqela eleMozambique leMalawi. Uthi uyingozi umkhuhlane wepolio.
Let us unite for the common goal to keep Zimbabwe and the rest of the region polio free by having all our children vaccinated. Together we can end the polio scourge.
Lokhu kusekelwa ngudokotela Alex Gazasira ophethe uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe kunhlanganiso yeWorld Health Organization WHO.
The risk of polio importation to Zimbabwe significantly increased following the confirmation of polio in our neighboring countries.
Udokotela Mafios Siyamchembu, umphathi wezibhedlela zonke kobulawayo, uthi kumele abazali behambele phezulu kuhlelo lolu.
Ngoba ipolio yayenza ukuthi impilo yabantwana ibe nzima kakhulu ngoba yelapheki. Umntwana nasele polio esingakwenza kuphele kwenza ukuthi impilo yakhe ibe ngcono, engazi ubuhlungu kakhulu, kodwa uyabe engasakwanisi ukuziyenzela izinto eziningi yedwa. Abanye babe engasakwanisi ukuhamba, abanye noma ukuziphefumelela bodwa babe engasakwanisi. So kungcono sithi abantwana bethu behlatshwe ukuvikela ipolio leyo ingaze yasihlungubeza thina ezindlini zethu.
EleZimbabwe libikwa lagcina ukuba lesehlakalo sepolio ngomnyaka ka-1989. Kunsukwana ezisanda kwedlula kuqhamuke igciwane lepolio kule Malawi leMozambique. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Kodlo seMelika kwele South Africa sithi amalwecatsha alakho ukuhlasela elizweni leli kunsukwana ezilandelayo. Isigodlo seMelika sethule isaziso lesi enkundleni zokuxhumana lezinye sisithi kumele abantu abahlala eSandton baqaphele amalwecatsha. Uhulumende kwele South Africa uthi usehlolisisa udaba lolu. Abezindaba abeReuters babika ukuba kulabantwana abalichumi lanye 11 abalesifo samehlo abafele engozini yomlilo eSalama School for the Blind edolobheni leMukono kwele Uganda. Unkosikazi Ursula von der Leyen okhokhela uhlangothi lomanyano weEuropean Union Commission ukhuthaza amazwe wonke ukuba asekele imizamo yokuvuselela amabholoho lokunye kwele Ukraine okwabhidliswa yimpi ephakathi kwelizwe leli lele Russia. Wethule lokhu eBerlin emhlanganweni wokuvuselela umnotho lokwabhidlizwa ngele Russia kwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabentatheli izindaba abeReuters. Kusigaba saba dabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Linus Nyandeni osebenza kwele Botswana.
Mina ngise Botswana lapha Martin Street Border Post lapha embambabamba khona.
Kwenzani khona?
Ngapha ngenze nje ama-T-shirt okwenza ucingo ngabantu nje ama-plaza amakhiwa la.
Kunjani ukusebenza emakhiweni khona?
Eyi khona kune nonyanga nje ukuthi kukhona okunje ukuthi sikwanise ukuthi sizimuli zethu kahle kahle kodwa khona eyisizinyela ukuthi manje kulezi nsuku nganginayo imali yethu le Botswana le nganifisa uba phansi inyangisela amandla mana kumele kwanise ukuthole mana kusasinedi ngalutho.
Singathi ucingo olufakayo lucingo olunjani?
Ngifaka imihlobo yonke nje emino kodwa kasili ngifaka i-electricity fence because ngama-dam reserve lama irrigation so kusensa ne-electricity fence.
So singathi ufaka umlilo kagesi khonapho ke nxa ufaka umngcelo wangkhona lo?
Faka umlilo kagesi ngasifaka umngcelo wangkhona kumbe ngake ukuthi kungelaa mlilo kagesi sesisebenzisa ama-solar panels.
Ukhanya wakufundela lokho eh?
Ya into nje yakho engayifundela edikasi ukuthi wayifundela esikolo ngayifunda nje nami emakhiweni nje bemfundisa umsebenzi wezandla angaze abona lami sengumuntu osekwanisa kathesi hayi kathesi sengikwanisa sibesende company yami right.
Singathi kodwa kuyadobheka yini ngenyanga ongaphilisa abantwana?
Ya hayi khona ngenyanga sikuyadobheka songaphilisa abantwana sibili kuyadobheka sona.
Singathi ke usebenza wedwa kumbe bakhona abanye osebenza la?
Nginabanye engisebenza labo abangaphansi kwami so mina yimi ihloko yangkhona ekhampani yonaleli.
Singathi ikhampani yakho ibizwa ngokuthiwa kuyini njalo ulabantu abangaki?
Abantu ngisacathula abantu sinda abantu abangu-7 engisebenza labo so ikhampani yangkhona hayi ayilabizo nokuthi ngumazenzela ayilabizo badube kodwa sisazakala yona indawo yezidingo kanabo Facebook nje ngayiposta bazo bambona khona nje bese bemchichana.
Yes, ngathi ke lekhaya uyakwenza yini konokho njalo udabuka ngapi?
Mina ekhaya ngidabuka enyathi phambi kokubulawayo kodwa nokwakha ngakhe eGwanda endaweni yase-Olifant.
Singathi abantu sebekwazi?
Yeah, ebayakwazi abantu sibenze
njalo. Sakukhulumela bakhona bangamafishane.
Ngiyatensa ama-dam reserve, ngiyatensa ama-irrigation, ngiyatensa nje inye into le nto kuthola noma amalokhu zenyini ama-yadi wona ngiyatensa ngifake i-electricity. So umsebenzi wami engiwenzayo ngitabafisayo okunjoyina labo bangambamba ezinambeni zami zenesi. Inombolo zami zithi 7665-6370.
Akuyiphinde njalo?
7665-6370.
Kufacebook ke?
Kufacebook ngitholakala kuyona le namba nakwezinye nje nginama-akhawunti ami nje amaningi ukuthi umuntu angathi Linus Nyandeni uyabona konke nje kuphuma.
Lo mnumzana Linus Nyandeni odabuka enyathi osebenza kwele Botswana kubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Ele Botswana lithi lizakhulumisana kabanzi lele Zimbabwe phezu kokuqhamuka komkhuhlane wezifuyo womlomo lamasondo i-foot and mouth. Abafuya inkomo kwele Botswana bathi umkhuhlane lo umemethekiswa zinkomo zakwele Zimbabwe ezifohla umngcele. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube ungenele lo mbuthano waqoqa loludaba.
Umongameli Mkhwetsi Masisi uthi seke wakhuluma lomongameli emasondo nangakwa phezu kokukhathazeka ngokuqhamuka komkhuhlane womlomo lamasondo. Ele Botswana likhala okumalisayo ngoba lithengisa inyama emkambo wezwekazi le-European Union. Lithi ukuqhamuka komkhuhlane womlomo lamasondo kuzaphazamisa kakhulu ibhizimusi leli. Masisi uthi ele Botswana lizatshengisa umakhelwane ukuthi alidlali phezu kodaba lokulwisana lomkhuhlane lo.
The world is going to wake up and know that when it comes to foot and mouth, this country and its government mean business. And I can as well let you know that I've extended offerings to all our neighbors.
Umhlaba wonke jikelele uzamelileyo ubuye uzwisise ukuthi uma sikhuluma nge-foot and mouth asidlali. Omakhelwane sabancedisa ngolwazi lokulwisana lomkhuhlane lo.
Ekhuluma kumhlangano asanda kubamba labalimi, uMasisi uthi udlulisele umlayezo kumnana ngakwa phezu kokukhathazeka ngokuqhamuka komkhuhlane womlomo lamasondo.
I want to inform you that I have met with my counterparts in Zimbabwe to come up with a strategy to combat the foot and mouth disease in the northeastern parts of Botswana.
Ngithanda ukulazisa ukuthi ngikhulume lomunye wami weZimbabwe ukuthi singalwisana njani lokumemetheka kwe-foot and mouth. NjengeBotswana sesiphume lecebo elizanceda iBotswana kanye lamazwe yasemhlubulweni wethu.
Namuhla uMasisi wethelele imizi eseduze lomngcele lapho abalimi abamethulele ubuhlungu obusezifubeni zabo besithi uqiniso ukulinda emngceleni leZimbabwe. Abalimi abafana lomzana Albert Forder odabuka emzini weSivia ugcele uMasisi ukuthi kufakwe amasotsha kanye lamapholisi ahlomileyo emngceleni.
Urhulumente waBotswana adirisane lorhulumente waZimbabwe kungokukathuseka.
Uhulumende wethu kazame ukusebenzisana lohulumende weZimbabwe njalo azame ukubasiza ngemithi yokuhlaba inkomo. Akuqiniso ucingo emngceleni kungezelelwe lamasosha lamapholisa.
Umlimi emangweni weMangwe uMnumzana Mhlupheki Dube uthi izandla zimfitshane kuleZimbabwe kuthi kuliswane lomkhuhlane wezifuyo womlomo lamasondo.
Amazwe omabili iBotswana leZimbabwe kumele asebenzelane ndawonye ukulwisana lomkhuhlane lo. Siyazi ukuthi iBotswana leZimbabwe Zimbabwe mhlawumbe i-effect yakhona kumbe ubuhlungu bakhona bomkhuhlane buyachiyana, ngoba iBotswana angithi iya-exporter inyama ihambise emazweni yase-Europe. Thina ngapha ke eZimbabwe ubuhlungu bethu bungabe bunganeno, kodwa labo bukhona.
Iofisi yommeli weZimbabwe leBotswana ithi amazwe omabili azama ukulwisana lokumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo. Ithi imihlangano ebanjwe phakathi kwabomongameli bobabili Harare noNcobakazi ithinte kakhulu ngokuthi umkhuhlane lo ungalwiswa njani. Esikhathini esisanda kwedlula eleBotswana linikeze eleZimbabwe imithi yokulwisa umkhuhlane womlomo lamasondo noma nje isilela. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Ivandla leZANU-PF seligqile impande eMathebeleland lapho okwakuyindawo abantu ababevotela khona ibandla le-PF zapho ngesikhathi lisakhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo kusukela ngomnyaka ka-1980. Ibandla leli lisanda kunqoba kukhetho lwama-by-elections eMatopo leNsiza. Kambe kuzaqhubekela phambili lokhu na kumbe aphikisayo amabandla azaligenqula kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo? U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo. Ukunqoba okwenziwa libandla leZANU-PF eMandebeleni kukhetho lwamakhansila olusanda kwenziwa esabelweni seMathebeleland South selutshiye abanye abantu bebambe owangaphansi. Okwamanje ibandla leZANU-PF lizibambe esidukwini eMathebeleland South leMathebeleland North lapho elilamalunga edalele ephalamende angamachumi amabili lanye 21 phakathi kwezigaba ezingamachumi amathathu lasitshiyangalombili 38.
AIDS. Libona ntuthu ibandla leli emadolobheni okuvotelwa amabandla aphikisayo. Okwamanje bayaqolotsha abakubandla elibusayo abathi basebenza kahle lozulu emaphandleni okwenza ukuthi abantu bebavotele. Umnumzana Believe Gawule owake waba lilunga ledale leSenate ekubandla eliphikisayo uthi umbuso uyasetshenzelwa. Ugawule osekubandla leZanu PF uthi ibandla lakhe likhuthele ekukhangeni abantu ukuba balisekele.
Ibandla leZanu PF linqobile ekhethweni olusanda kwedlula emaphandleni. Lokho kubonisa ukuthi iZanu PF ilosekelo olukhulu ngaphandle emaphandleni okuyikho lapho kulabantu khona abaningi. Iningi labantu litholakala emaphandleni njalo impi yaliwa khona, impi yaliwa emakhaya, impi yaliwa emaphandleni, akulampi yaliwa edolobheni. Ngakho-ke abantu bemakhaya bayawuzwisisa umumo okhona.
Unkosikazi Cora Ndebele olwela amalungelo oluntu uthi amabandla aphikisayo ayayekethisa ngoba kawala maqembu okuwasekela akhanyayo.
Lokhu kwenziwa yikubana abantu balutshwana kakhulu abaphakamela ama-by-elections besiyavota. Bese kusithi ibandla lona elizani PF structures aphilayo, ama structures okuthi loba kungasosikhathi sokhetho, ama structures la abe communicator njalo ephila labakhokheli babo, okwenza kubana kube yibona abaphakamayo lanxa kuthiwa by election bayaphakama ngobuningi baye bavotela. Ikanti ke ama opposition njengala ma opposition njengakathi sikhuluma nge-CC ayila even ama structures awakho, so kugcina kubangela ukubana abantu abaphakamayo bebalutshwana.
Unkosikazi Patricia Chabalala isakhamuzi sakobulawayo silwela ilungelo loluntu uthi umbhuqazi wegugurawundi yiwo oyenza ukuthi abantu emaphandleni emaNdebeleni bevotele ibandla leZanu PF.
IZanu PF iwine emaThebeleleni yikuthi abantu bemaThebeleleni bayesaba, balokho beze kwesaba lokhuyana okwegugurawundi okwenzakala kibo kudala, so bayesaba abantu bemaThebeleleni ngoba ungakhangela kathi sikulama-by elections wona lakade khona bekulama-campaigns by elections abantu bachayiwe kakhulu esiza lapha lemadopo, so abantu bengeke baze balinge bayivotele enye iparty ngaphandle kweZanu PF.
Umnumzana Felix Mafa ilunga lebandla leCitizens Coalition for Change uthi ibandla lakhe alinqobi kangako emaphandleni ngoba ngesikhathi sokhetho ibandla elibusayo lisebenzisa udlakela ukudla lemali ukuze baqhubeke besembusweni.
IZanu sinesicathamela abantu campaign zokufakela 5 days zokuseba bekusteni bahle babuye bethusele bedukule emoyeni betshaya abantu bancitsha abantu ukudla okuvela kustate.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Chilumbo Mudenda ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party osesigabeni seBhinga.
Lokuhlukumezwa okwethuselwa kwabantu ukuthawa kwabantu kuyalimaza i-electorate. IZanu PF iyayistila ifike ebantu, so the first thing yokuthi abantu babethembele ukuthi ma-BMDC le-strategy sokukhipha iZanu PF but babona ukuthi no, they are just there to join the bandwagon of Zanu PF ukuyoluta ama-resources abantu, so they have lost the trust. And even bona the CCC they know ukuthi is trouble bayiluza ngo-2008.
Okwamanje sekulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Kulabanye abantu abathi ibandla elibusayo lizaqhubekela phambili linqoba amanye emaphandleni uma aphikisayo engaguqulanga izenzo ezingenza benqobe elibusayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokuvota kukhetho eZimbabwe. Singakehlukani izihlobo, sikhangeleni njalo ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla leZanu PF lizanqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso ye-World Justice Project ibika ukuba eleZimbabwe lidonsa nzima ekuhlonipheni ilungelo likaZulu. Isigodlo seMelika kwele South Africa sithi amalwa acatsha alakho ukuhlasela elizweni leli kunsukwana ezilandelayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGaino Gumede Saidi. Ngisitsha sidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mumba.